Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 6 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Kungaba yinto enhle okumangalisayo nxa kuyikuthi ke ihlanganiso yezimtha lokho esikubalayo kuyinto abazayilandela.
Ababalisi bathi bayaphambili ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhala ngeholo eliphansi kusukela kuliviki.
Akumangalisi lokho, akusiyonto ethusayo. Uhulumende lo siyamazi ukubana impilo yakhe mdabuko wakhe usebenzisa amakhothi.
Osakhulayo we-MDC Alliance uMakomborero Harusivishe ofunyanwe elecala lokuphehla uDlame kayele lokwala ukubotshwa uza kwetshwa namuhla. Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kutholakale abalitshumi lanye belomkhuhlane lo. Asebebanjelwa umkhuhlane selokhu ufike kuleli nyakenye sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,934. Asebebhubhile bayinkulungwane elamakhulu edlula kancane amahlanu 1,525. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,157. Abahlatshwe esibili bedlula amakhulu amane 453. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe lolu hlelo lusungulwe ngenyanga edluleyo sebezinkulungwane ezedlula ikhulu lamatshumi amabili 123,454. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula kancane amabili 22,056. Ababalisi bathi bayaphambili ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhala ngeholo eliphansi kusukela kuliviki. Inhlanganiso yezimtha ithi amalunga ayo asizafundisa ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela, kuthi ngolwesine langolwesihlanu azihlalele ngekhaya. Inhlanganiso ye-PTUZ layo ithi amalunga ayo aza kwenza ngokufanayo. Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa imali elingana le-$520. Kodwa uhulumende ubatshele ngeviki edluleyo emhlanganweni abawenze lezinye izisebenzi ukuthi kalayo imali yokubakhwezela iholo ngesilinganiso abasifunayo. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi bayalisekela inyathelo lababalisi.
Kungaba yinto enhle okumangalisayo nxa kuyikuthi ke ihlanganiso yezimta lokho sikubalayo kuyinto abazayilandela ngoba esikhathini esidlulileyo sike sabona imbiko ethize abadivelela kibo kuthi ekugcwaliseni lokho abakukhulumile sibone engani kuba nzima kumbe sibona bebuyela emuva sesibona ezinye inhlanganiso zisithi kabasebenzeki labo kakuhle singazi ukuthi ke lokhu esekubalayo kungaba liqiniso elingakanani.
Inkulumo elizenze lohulumende ngeviki edluleyo umayelana ngeholo aziphumanga lalutho likhangelela ukuhlangana nini njalo?
Sesizwe imbiko ethi uhulumende kumbe umqhatshi seqhubekele phambili wabhadala imali othi uyayikwanisa loba kungasomali evunyelweneyo. Esikhathini esiningi izisebenza ngazake zale imali ebuyayo loba kungasiyo mali esiyabe siyinegoshethile. Esikukhangelele ukuthi nxa kuyikuthi izisebenzi ziyaqhubekela phambili zifaka singathi ipressure kumqhatshi, ingxenye inkulumo zingavu selelwa loba nini. Asikwazi okwamanje ukuthi bayabuthana nini laba bantu ukuze beqhubekele phambili ngama negotiations ehlulekile ukuphutshisa ke okade bekukhuluma. Akula muntu okwamanje owaziyo ukuthi ama negotiations lawa ke angaphutshisanga ke indaba kade besikhuluma aza qhubekela phambili nini. Okwamanje akula muntu ongasitshela ngakho. Esikwazi ukuthi umqhatshi siseqhubekele phambili wathi loba inhlanganiso ezikhokhela ke ababalisi zalile seqhubekele phambili ke umqhatshi wafaka imali nale eholweni ingxenye nje bazayi bayiholile kupheleni kwenyanga ledlulileyo kumbe bazayihola kulinyanga ebuyayo njengoba behola ngeziqamu ngeziqamu. Kusobala ukuthi umqhatshi uyenza akufunayo ngokuthi phela nxa kuukuthi behlule kodwa umqhatshi qhubekela phambili afake ayifunayo. Singathi kudelela ke kumbe u-undermine ngesilungu ama-processes e-collective bargaining.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU sehlulekile ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Kane Mathema ngalolu daba. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Aruzivishe uza kwetshwa namuhla kulandela ukufunyanwa kwakhe elecala lokuphehla uDlakela kanye lelokwala ukubotshwa lipolisa. U-Aruzivishe ulakho ukwetheswa isigwebo sokupika okweminyaka efika kwengamachumi amabili kumbe ukuhlawuliswa ifayindi kumbe etheswe konke kokubili. I-MDC Alliance iyakusola ukufunyanwa kwakhe lamacala la isithi ibithethwandaba isetshenziswa libandla leZANU-PF ukuhlukuluza amalunga ayo. Kodwa iZANU-PF kanye labakuhulumende bayakulandula lokhu. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi lokho akusiyonto ethusayo uhulumende lo siyamazi ukubana impilo yakhe mdabuko wakhe usebenzisa amakhothi ukuthi elwise abantu abalwisana loncindezelo. So mbona ngazathi kuqakathekile ukuthi wonke umuntu obona uncindezelo kufuze ukuthi ebone ijele ngoba uhulumende the law, anyone ozaphakama elisana lobudlova, anyone ozakhuluma against imisgovernance, obvious uhulumende usebenzisa either amasocha, usebenzisa uDlakela ukuchaya imilitia yakhe kumbe usebenzisa amakhosi to silence. So kambona ukuthi kuyinto ethusayo. Bonke abantu abazithi konkona balwela abantu futhi bezitshela ukuthi as long as bengamkhiphanga lo uhulumende uzabafaka ejele ngoba ijele iwiphone yakhe amakhosi Cape Chat, ama courts asisetshenziswa to settle ama political scores and kakhulu ikakhulu kulobabo sekhona embusweni uyathanda ukusebenzisa ama courts ukuthi evalele labo bangavumelani laye ayisiyontintsha bakusebenzisa even ngesikhathi sombhoqazwe ukuthi ungakhumbula ubaba uMasuku ufele ejele ewotshiwe kodwa ayikhothi imkhululile so mbona ngazathi yinto engethusiyo yinto abantu bezimbabwe kufuze bebeyazi ukuthi it's either uhamba phandle uvala umlomo kumbeni uhulumende lo uzakuvalela ejele
umnumzana mbuso ofuzwayo ulwela amalungelo kaZulu
Yebo 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 mthakazo muhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abalazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela ukuthelelwa iCOVID-19 lolokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela ukubanjwa ngumkhuhlane lo ele vaccine Zulu kandaba lingakhuthwa lolu hlelo lilami uMike Hobe ngo 8 Ntambama go Studio 7.
Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kukhangelelwe ukubangela ukuthi intengo yempahla ezichiyeneyo ezigoqela ukudla lokunye layo ikhuphuke. Ipetulo ethengiswa ngamadola emelika ikhwele ngamasensi amane isuka ku-$1.30 isiya ku-$1.34 ilitha ngayinye kusukela izolo. Kodwa intengo yedizili iloke iku-$1.32. Ngamadola eZimbabwe ilitha yedizili ebibiza $110.41 isithengiswa nge-$111.77. Ipetulo ebiyi-$109.17 isithengiswa nge-$112.96. Lokhu kusolwe izingcwethi ezihlaziya ezenotho ezithi intengo yamafutha ezimota kwamanye amazwe ikhwela kusiya ngomumo kodwa ibuye yehle. Kepha eZimbabwe zithi ikhwela njalo nje. Enye yalezingcwethi ngomnumzana Masimba Kuchera oxoxelo Chris Gande weStudio 7.
Wenzakala ngoba uhulumende walapha eZimbabwe ubona njengani i-industry leyi e-fuel bengathola inzuzo enkulu kakhulu kuma-taxis nxa bengaqhubeka bekhweza intengo ye-fuel. Kodwa uyahle uphazamise i-economy ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe umbe ama-industry amaningi bayasebenzisa i-fuel njengoba amandla kagetsi esilela lapha eZimbabwe. So ukhwezwa kwentengo ye-fuel le mihla ngemihla uyahle uphambanise intuthuko ye-economy yaseZimbabwe.
Akusoze kubangele na ukuthi intengo yempahla ezitolo ikhwele
njengoba ama-industry amaningi lapha esebenzisa amafutha lawa ikakhulu i-diesel uvame ukukhweza intengo yezinto ezitolweni. Ungananzelela uzabona ukuthi ku-production kusetshenziswa i-diesel eliningi kakhulu. Ku-transport siyakwazi ukuthi ololiwe khathesi kabasebenzi ngendlela esiyikhangelele ukuthi bengasebenza ngayo. So i-transport njalo uyabe usebenza i-diesel eliningi kakhulu. Wonke lawa ama-factors enza ukuthi intengo yama-products alapha eZimbabwe ibe phezulu kakhulu, njalo ukukhwela kwentengo ye-diesel kakhulu wenza ukuthi intengo leyo layo iqonge ezitolweni ngoba ama-production costs ayabe e-high. Ayisiyo ntengo yama-goods kuphela, lokunye esikusebenzisayo okunjenge-airtime lamanye ama-services lawa siyababona njalo befuna ukukhweza labo ngoba bayabe sebenzisa i-diesel kuma-base stations abo. So uza phambanisa sibili intuthuko ye-economy ikakhulu sivela kundaba le-corona.
Wona amafutha amafutha ezimoto la asetholakala lula yini lezi nsuku?
Ngingathi mina amafutha asetholakala sibili nxa kuyukuthi ule US dollar. Amagarage athengisa ngeZimbabwean dollar malutshwane kakhulu, njalo khona ngale umagarage lawo amafutha ayabe engatholakali. Kodwa khathesi ngathi mina nxa ulayo iUS dollar esikwaziyo ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe ngabala US dollar ngoba bahola amaZimbabwean dollars, ifuel iyabe ikhona sibili njalo iyatholakala lula, uyabe kungela ndwendwe, into ziyazihamba kahle. Kodwa sokusitsho ukuthi abantu abaningi abayabe befuna ukuthi bahambe kumbe benze ibhizinesi labo basendobekweni.
Umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Life ithi eleZimbabwe lele South Africa asethethe amanyathelo okwenqabela ukumemetheka ngamandla komkhuhlane we-COVID-19. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi ibandla leMDC Alliance liyakulandula ukuthi kulabasekeli balo abangamakhulu amane asebehluvuke kubandla leli eKwekwe baya kuzanu PF. So uyisikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele msakazi okhulumayo ngupilot Ndlovu obaba kaHemon eVictoria Falls. Ngilokudana mbijana ngesenzo seZanu PF. Sebebaqedile amalunga wonke ayedala leparlamente abeMDC Alliance ngenxa yokuthi bengakuthandi ukuphikiswa, ngenxa yokuthi bengakuthandi ukuboniswa indlela yokusebenza. Bakhiphile amadoda wonke akhethiweyo, amadoda wonke akhaliphileyo, amadoda wonke akade esebenza ngokuzinikela efisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke lisiya phambili. Amadoda wonke anjalo alombono njalo akhithiwe, sibabonile bakhithiwe. Masikhangela indoda yeBinga uDubeko, Prince Dubeko, masikhangela uTenda Ibiti, lamanye amadoda amaningi engeke ngaqamba ngamabizo nxa ukuthi mangaqhubeka ngibaqamba bonke laba bantu phose ngaqeda isikhathi. Bese ngisizwa ubuhlungu kancane kulabo abanye bethu abangathi kabayizwisisi iZanu PF, abangathi kababona okwenzakala elizweni leZimbabwe. Kangazi kumbe ngabantu abakhuluma bengaphandle, kangazi. Kodwa ke engingakutsho ngamafitshane ukuthi there is nothing engenziwa yibukhokheli maqondana lokurikholwa kwama MPs bethu. Akade bekuzamile, bakuzamile, libonile, bake bahambe bakhothi, but indaba zabo zehlula zonke akade ziye emakhothi. Ikhothi ibayasi kumakhothi eZimbabwe wonke asengaphansi kwebandla leZanu PF.
Salvana Universalas ve Studio 7, siyalivinyelela, siyalijabulela ukulizwa lisasebenza, lisasincedisa kakhulu ngezindaba eziliqiniso ezinhle ezizona ezenzakalayo ngempela, ezizona njalo esizidingayo. Siyabonga lokuba lisaphephile kulolu bhubhani, umdalo saligcinile. Mina basakazi beStudio 7 ngicela lonke limbuzele umagalela mafa, ngicelani ukubuza ukuthi ubaba lo nxa elokube sithi iphathi yabantu, iphathi yabantu, kanti utsho baphi abantu? Thina komphakazi sidiniwe ngabo MDC labo Zanu, ngoba thina kithi singabantu bakomphakazi akulalutho oluguqukayo kithi, loba yiMDC esembusweni loba yiZanu. Abakwenzayo babuya ngapha komphakazi phezulu ukukhuluma ngezilonda zethu langokuhlukumezwa kwethu, kodwa nxa sebekupower abakuboni kufanele ukuthi bengasenzela anything, ngoba bengabe belezinkinga lebandla elibusayo leZanu, kodwa bale common ground yokuthi umuntu esindebeleni kumele afithizelwe phansi. Bonke amabandla lawa asebenza elandelana le green plan, into abayihlelayo. Akula party elidwa ngumuntu wesishoneni engayenza eni nguquko emathebelelendi, balwa ezabo izimpi bodwa, bebe sebefika ngapha besisebenzise njengoba kwasetshenziswa ama zipra
esetshenziswa ukuthi kubalwe inti eyokuthi beqeda lapho bathathelwa amaplaza abo bathathelwa konkongokwabo bathathelwa even lezikhali zabo zasetshenziswa ukubulala futhi khonale eMakhepeleland. Ibandla esizali supporta esilisekelayo sifuna ibandla elikhuluma ngenkululeko kaMthwakazi only yilo ibandla lethu. Beyekele ukuba omagalena mafa bethi ibandla labantu, beyekele ogawule ukube bekhuluma abadle besuthe bencedisane lababulali bethu. Sithi asingendawo lapho thina.
Salbonani, salbonani kustudio 7, lintani, ngiyaphila ngumpofu lokhulumayo. Nami ngifuna ukucwayisa nje la emabhasini. Uyazi ukuthi kungaba kuhle amabhasi abuye, yebo, siyavuma. Amabhasi afuneka ukuthi athwale abantu. Kodwa isiqokoqela sendaba, ngabe bethi beletha amabhasi, baqala balungisa imigwaqo. Ngoba imigwaqo mpela eMathebeleland ayikho. So amabhasi lawo nxa kutazwa kuthiwa izabelo zonke bazohamba njani abantu ngamabhasi umgwaqo ungekho ngoba azofa masinya lawo mabhasi. So bengicabanga ukuthi nami ngabe uhulumende uhlakaniphile waqala wadinga amakhampani alungisa imigwaqo, imigwaqo yaba mihle ukwenza ukuthi konke kuhambe kahle. Umbono wami lami ngingumpofu komadabe eBlank.
Njani basakazi abahle, litshona njani lonke basakazi abahle abathandekayo. Hayi, ngiphawule nje ngesikhathi sokuvumelana phendula ubaba lo munye nje othena amadoda lawa abakhokheli opposition party ingani bayaphelelwa ikwenza entweni ezizakalayo ngokuxotshwa kwabanye ama-ministers. Kulesikhathi sokuthi umuntu uyadideka ingqondo, kodwa ngaleqiniso ukuthi isombululo bazaba naso njengabakhokheli. Ukuthula kwabo akusikuthula kuphela, kungabantu ababekwazi abakwenzayo. UNkulunkulu uzakhuluma konke kuzalunga, kuzahamba ngendlela uNkulunkulu athanda ngayo. Izinto ezabezisenzakala zonke kakhulu zombusazwe ezinye zenziwa uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe.
Labo bekungabalaleli weStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu abafele engozini yezulu lesikhukhula kwele Indonesia selikhwelela kumashumi amahlanu lanhlanu. Kubikwa sokule mihambuma engena kunkulungwane lenkulungwane kwele Iraq ngenxa yempi esile minyaka itshisa kulelo lizwe. Siziqhibe ngodaba oluphathelane leMelika. Omkhulu wamapholisa eMinneapolis uMnumzana Medaria Arradondo utshele umthethwandaba izolo ukuthi umsolwa owayelipholisa owetheswa icala lokubulala uGeorge Floyd uDerek Chauvin wephula umlayo wamapholisa ngokubandezela umoya phansi ngedolo entanyeni waze waphela umoya. U-Arradondo ungomunye wamapholisa asefakaze sithi kusobala ukuthi umsolwa nguye owabulala uFloyd ekuthethweni kwaleli cala. Omunye ofakaze izolo njalo ngudokotela owamukela umufi esibhedlela yena otshele inkundla ukuthi uFloyd wafika evele esephelile. Sixoxe lomunye wabalandela ukuthethwa kwaleli cala njalo eyintatheli zindaba uMnumzana Simbarashe Nembaware.
Esesikubonile so far engakuthi ukuthi ikhona igama lesilungu labasebenzisayo ukuthi the law is an S, ukuthi umthetho ufana ledonki. Into eyisiqholo engatshintshekiyo yikho lokho esesikubonile. UChauvin wambulala uFloyd but ngoba kumele kulandele umthetho, that's why sesi singena endaweni zonke lezi ukuthi sovuze ubuye ofakaze 1 2 3 but ividi ikhona usho Vin wakhama uFloyd for 8 minutes 46 seconds wamkhama waze wafa. Now nxa sokuthiwa ubulewe ngamanye ama conditions ukuthi umzimba wakhe ubevelele heart problem ubele vuzane ubevele gula ubethatha izidakamizwa, so kuyindlela umthetho ohamba ngayo ngoba kumele umsola la kanjani azivikele. But ke ubufakazi bukhona bugcwele, and okuhle ukuthi first place khathini lapho wonke umuntu ule smartphone ule phone yakho norekhoda ahlayisakaze into ayirekhodile, ahlayijikele kuWhatsApp athumele abantu. Singazama ukukhuluma sivimbe izinto siyele lale senze propaganda sizivikele, kodwa umbiko yabusuphumile yikho kwenzakala ngoFloyd. So unfortunately okudanisayo ikhona ukuthi usefile, but ke umbulali wakhe ulokhu ephandle and uzama ukuzivikela ukuthi esulelele cala aletheswayo.
Ngobufakazi osobethulwe ngabatshutshisi, ungathi amagqwetha omsolwa abhekane lo msebenzi onganani?
Umkhulu umsebenzi obhekane lamagqwetha kaShovin, ngoba ubufakazi obukhona hayi bukhulu kakhulu. Ividiyo evidence ngamavidiyo from different angles, ngamavidiyo athathwa ngabantu ababebukele. Ayisukuthi uShovin wabulawa emsamo, sokuqhamuka ividiyo ethethwe yi-CCTV yeshop ngeyanga into eyenzakala abantu bebuka bekhona bonke bephandle. So umsebenzi wabo mkhulu ekuzameni ukuthi ke bethi hhayi kala cala, yet sambona sonke lathi silapha nje Afrika sambona enjani emkhama 8 minutes zonke. So kunzima uzwisisa njalo ngendlela amaprosecutor asekulethe ngakhona alethe ubufakazi bokuthi amapholisa boyi-4 bephula emgoqo efakiweyo yamapholisa ukuthi amele asebenze njani, bephula kwaze kwafika esikhathini sokuthi bambulale. So yonke into abayenzayo they always on the wrong side. So sokumele amapholisa-ke aqalise ukujustify ukweluleka ukuthi why benza njalo besephula ama-policies. Izifundiso abaziphile zona ukuthi nxa ufika lapho lama-demonstrations, nxa ufika lapho kulo muntu elizombopha khona lenzani, bakwephula kwengonokuya. And kodwa engicabanga ukuthi amagqwetha engakusebenzisa njengoba usutsho ukuthi bazathi wayenatha izidakamiso mhlawumbe izo ezanjani ezamkhulelayo ngesikhathi efithivele phansi ngumpholisa, lokhuyana sokuyinto yokuthi ngumuntu omnyama njengoba kuthiwa wafona umnikazi wesitolo ayithenge khona, wathiwa uthenge nge-$10 eyifeki, kusho ukuthi umuntu lo wenza yini, wenza izinto zokungeza. So most probably vele ube yimali ayithethe uthengisena ama-drugs njalo njalo. So yakha iprofile ukuthi they were dealing with this gebenga, yikho basebenzisa leyana violence. But ngeke ukhame umuntu for 8 minutes umkhamela i-$20.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Uhlabela kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi baya phambili ngohlelo lwabo lokukhala la umsebenzi kabili ngeviki bekhala ngeholo eliphansi kusukela kuliviki. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe ofunyanwe elecala lokuphehla udlame kanye lelokwala ukubotshwa lipolisa uza kwetshwa namuhla. Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitshiyeneyo ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.